Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berhambise ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uSiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina.
Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uEdwin Mnangagwa lobaba upresident uChiwenga ngabantu abangawelelaniyo nawo uthiwa ngamanga.
Ikansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni.
Okwamanje udaba lukandweni seludluliselwe phambili, sikhangele ukuthi kunational lapha kulapha abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwalo luxoxwe kuprovensi.
Ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayindawo.
Umdala engakahambi wavele watshiye kumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuza kuya khonapho ngaphandle naso kungenela ipolitics.
Lingakuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokubhathelene lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa uxabana lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kweChina. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU-PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kweleChina ngoNtulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bafunda ukuthi baphunga ukuthunquza uthunywa lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi izanu okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berhambise ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uSiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina. So ukusididila ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi, ngoba besithembe ukuthi sibone inkokeli zezanu zisiyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uChiwenga lo, kodwa kabafikanga. Sithe sithi sizukuzuku sabona sokuphuma amapikitsha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bakhe sebefike e-airport bafica ukuthi usevele sethethwe ngabantu beChina. So kutho ukuthi emzini wezanu ukhona ukutshaya amanzi, abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu, ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ingumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelishe. Wehlule uzongamukela e-airport kushithi siyalwa phela. Kuyaliwa sibili, omunye uphefumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga, ukhona ophefumula ngenxeba.
Pho kuzohamba njani ke lapha Makhumalo?
Hayi, njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi, awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uzokumele sikwenze ukuthi zivula mehlo asifake amanye esiphundu ngoba kutho ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebekhangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngenqingo yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni umnankagawa wancediswa ngamasosha incediswa ngutiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani utiwenga. Ndizwa amahungahunga esithi wona utiwenga laye ufuna uba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kathesi sibone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana David Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo, umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uTshiwenga ucabana lo mnangagwa.
Abantu bafunde ukuthi baphunga ukuthunqiza uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto abantu abangayithandela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngenzele ukuthi khona u-Vice President uBaba uTshiwenga uphume engumuntu ogulayo esiyakwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphongukuzwezwa nje yabona yikho mina engibona ngakho then besenzekela lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident igini nangagwa lobaba uvice president uTshiwenga ngabantu abangawelaniye nawe uthiwa ngamanga thinesi kubandla le-ZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation lay abantu laba abasebenze i-ZANU-PF bekhona. Ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule i-ZANU-PF bazamuntu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso. Thina esikubandla le-ZANU-PF sakwathiwa yonke into ihamba ngendlela efaneleyo ubaba uTshiwenga sebuyile esesikukhalaza ukuthi njengebandla le-ZANU-PF sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe lithuthuke liye phambili.
Kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini? Kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungela lutho?
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyathi ukuthi khona sikhale ezomnotho welizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khandele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu nalokuyana njengongasikho kweqiniso. Iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba u-Vice President sekuyile laye ukuthi uzolwisa ngendawo yesilungisa kumele umthweni ingathi ezomnotho wethu welizwe leZimbabwe. Abantu awusezibekeli ukukhuluma ngoba phele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla leZANU-PF iyakwazi apha elime khona le nkosi yalo liyazi mfulana.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana. Njalo lokuthi khonokhu ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi baba Nkomo.
Ukuhlangabezwa lokho fanele kumezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ngangitsho lapha sikhanaye lo-Vice President kutho ngathi abantu ngabe bagijime baya khona ngale. I-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abahleli suka siyohlangabeza u-Vice President ngendlela enjana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami nabona i-protocol yethu ivume ukuthi abantu bahambe bayehlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Nkomo umlandeli webandla le-ZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatweleni South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Dlahla Mangwendiweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNdiweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMatabeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNdiweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNdiweni bayakwala lokhu besithi uFelix Dlahla Mangwe Ndiweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ndiweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ndiweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqhinga thunjwana ndikakhayisa Ndiweni uthi uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Ntashamangwe Ndiweni. Ake sizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuka ephelele kwazi kwakukhulunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili soluku-national level. Sikhangele ukuthi ku-national lapha kulapha abaza kwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolu oluxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukubakwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani okubakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe. Ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mphose mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngamaprovinsi siyamela iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngamaprovinsi anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khonalokho bengamaprovinsi ukuthi njengoba kuludaba oluvela kuprovinsi ethile iprovinsi ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista nguye osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu zivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuyabe kuqondane le ndunana le. Kuqakathekile.
Singathi
ukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngaze kuphonge uprovinsi ngibe i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangele ukuthi imuli yona ithe.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho.
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucungululula ku-province laku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambela yena yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yena leyo muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxe laye eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko uMnumzana Mnqondobanzi Magonya uthi induna uFelix Nhlahlayamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuza kuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana ubudala engakahambi wavele washiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle nasokungenela ipolitics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele esinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona-ke umnakakhe kaNdiweni uDouglas uthi hayi kumele kuthathathe isikhundla lesi uMnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena kuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti uJoram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele ekuqumile ukuthi hayi phakathi kwamachole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcolo engiyibona ngani zagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje singathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas kumbe kuthathe uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfokamthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengachwala benza abakwenzayo kodwa lapho ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqiwa yibuduna umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubudulu labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayeizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwaba khona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo licine kungabi yilona eliba yindlalifa.
Umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxe laye ese-South London kwele Bhilitane. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlahlama Ngwentiweni okubikwa ukuthi sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Soke isikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lo bola
lamhla ke ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga baba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuzaguqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu kodwa ke esithaki ngakho kulapha kwe-insika yodaba lwethu nolokuthi kambe amabizo athoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into ebengiyikhangelele akusonto embi ukuthi into amabizo ikakhulu ngingasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabe ithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza intsho amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijala ukubuya zezingamabhomba avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu bese kufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okulitshele okujala ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ungazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhona kokutsho nduna siyezwa silomkantsho wangkhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kulamabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla-ke namhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo akubabambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqalela bo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiso abantu ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona asele eceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe abayingunye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabolesabe babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabolookout masuku bathi engunye umuntu owalwa kakhulu elisotha likankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni ngoba sokukhanya engani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba owayengumainstri kube sokufakwa-ke isotha lakhe layo libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe lotongogazi
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwezethu yabantu babekwaziphela isiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu uvele kwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiyesuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona unanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganyanye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganyanye yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani sebenzi
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu babethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwebakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basedlulambijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona uKhumalo, siyayibona nansiyana imzilikazi ilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndina zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana bangamalokishi. So ke abazange bazi nje babe bancane abantwana benkosi nomunye wawukhona owamakhiwa ebezenkalele kwesikhathiesi thina njengabantu abakhona abamnyama bese kudingakala ukuthi thina selule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibili ukuthi sivela ngaphi siya ngapho.
Siyayizwa ke induna yethu uChief Mathema ungadinwa lakusasa nduli valeliso
ayisabo
hayi udaba lwethu luma lapha ke namhlanje lapha enqoka khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mtshwara komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo blessing phiri okuhlelo lwe global ugrad kulumnyaka phiri ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani bot
angikhona sithini
ha mina ngishap awutshela uzulu abalali bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha Washington DC
ngabuya ngeprogram le kuthiwa i-Global Ugrad uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bebuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanane.
Blessing yazi ukuthi wena awukaqedi isifundo sakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months ulapha kwele Melika ubona ngani usufunde izinto ezinjani.
Indlela esikhangela izinto kuthiyeni ngendlela eziningi into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo lezinto abazibona beziyenza nxa beqedi isifundo zabo vele kuthiyeni. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunke edinga imisebenzi sisebenzele uzibani ayisikho abakubonayo bafuna usiqalisele into zabo wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu
njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili usebenza
lokhu mbonazi athi kunika amandla ukuyantshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right, asixoxeni kancane ngeprogram le ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani
ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga.
Into enkulu engiyifundile ngapha yi-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenelisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona ukuthi this is something that we really need in our country ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing sigcibe uhlelo ngicela utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele bayephi.
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global Ugrad. Ungakhanyela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Ugrad. Kathesi sama applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthinte kanye.
Okay, so kuFacebook or Twitter kamela ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Nxa usasesikolo, this is the chance for you to come and learn uzofunda elokuzeni
kwele Melika. Izani nontanga lomzwile uBlessing uthi nxa ungakagqibi imfundo zabo ama undergrad ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Kwanelo kwalamhla mthwaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha
abafisa ukuxoxa nami khona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanelo kwanamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwaka kwemuhle, zimpopo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe owamanje sokwisikhathi sokholo lwesiKristu.
Divana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMateyu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu, nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti lakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzixukulu lezi ezazimlalele, ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ubususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi bazibakhale? Akula muntu owaphungukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu nezobuhlungu, kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayweni, ungapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngobana aziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile, baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazake sikubalise siwuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu. Kodwa ubuhlungu inyembezi lalokhu kukhala isubuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazakududuzwa. Bangaphongukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho kubakhalisayo uNkulunkulu abanika amandla kususwe phambi kwabo. Abanika amandla okuthi lanxa kubehlula bona, kodwa uNkulunkulu ebelekelela uzakubaduduza, abasuse ekukhaleni lokho. Nkulunkulu lakho ukubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, ungabi le mali, ukuphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela laba bathi balamandla? UNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Nxa sokududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka. Ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni, ukhala ukusa kwamalanga, nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, sikhangele-ke ezemidlalo. Ku-Super League-ke lapho Premier iqembu leCapes United linqobele Dynamos 1-0, kuthe leHighlanders linqobe eleManica Diamonds 1-0 futhi. Yes, ligqibe lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired general Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla leZanu PF lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke zukandaba sima lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.